Okuliqiniso ukuthi izinhlanganiso ziphathekile eziningi kakhulu uma ukhangele indlela abantu ababuswa ngayo. Babona u-2023 sekhatshana ukubana bevote engxenye kungaba lohulumeni ongabatshintshela. Njalo bakubona ukuthi as long as bengazange bakhuthaza ispecial ama-first time voters ukuthi bebhalisa ngobuningi babo. Kulezi ndawo ezingani zibanjwe i-opposition ikakhulu emaNdebeleni ukuthi kungakhathwa inumber yama-constituencies, yikho khonokho osokubangela ukuthi abantu beyibone i-need yokuthi bekhuthazane ukuthi bebhalise ukuvota ukuze ama-constituency engakhathwa. Njalo ngombusazwe okhona wonke umuntu uyafisa ukuthi ngalobani ukhetho luba khona masinyane engxenye kungaba lontshintsho kube kungena uhulumente ongaba lesikelo, ngoba abantu beZimbabwe mo bakhangele sebedubekile, laba abaphethe intambo bayazincindela kuphela. Ungakhangela yonke nje izinto ezenziwayo kazenzelwa ukuphathisa abantu, kanti sibavala otshova bathi bayaspreada i-corona, kodwa eqinisweni amabhasi indlela agcwaliswa ngayo abantu bayabe kule standing, abantu bepacked, okubonisayo ukuthi hayi ayisiyo ndlela yokulwisana le-corona kodwa indlela yokulwisana le-competition ku-business. Ngoba amabhasi onalaka kaZumco kuthiwa ngakaZumco, kodwa akulaqiniso lokuthi a-onwa yi-parastatal kumbe ngumuntu osebenzisa i-brand kaZumco ngokwakhe.
Emaphandleni lakho sokuqalisile yini ukubhaliswa abantu?
Emaphandleni abantu bengaye bengaqalisa ukubhalisa, kodwa ngubonileyo yikuthi isiqalisile ibandla ukuthi ispecial endaweni zama-resettlement ukuthi abantu kabahambe babizwa ngani ukuthiwa kuyalungiswa ama-title deeds amafama lokuzeni zona ezizincwadi zokuthi behlale ngokusemthethweni, kodwa kusikube sokuthiwa kuzalungiswa la ma-structures. So kuyatshengisa ukubana lalo ibandla lona leli lincindezela abantu seliqalisile inhlelo zokuthi lizilolonge lilungiselela ukhetho. Kodwa i-target yabo ye 5 million kayitshiyananga lezithembiso zabo zaminyaka yonke ezingekho realistic. So libandla elihlala lifake ama-targets amakhulu lisenzela ukuthi liqilibezele abantu kodwa lingalanto lizayigcwalisisa.